Abezeki babuthanise amalunga amabandla achiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer uMnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
Should one publish false or defamatory allegations about a party amanga abantu bakithi? But defamatory, what defamatory allegation? They party the money they send us all. Say where we are at this. It went say, umuntu yakhabana lomkakhe, I am chisele ngujeni. Akijima amapolisa. Bachisile, bachisile nje. Amapolisa laphela la not serious. They are very intelligent. When they start investigating, bafika ukuthi uqamba mawusithi yilali party. Kanti unokwenze nje.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition uMnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want the police, if they are saying they are going to play their role, they must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
day. Ngemva komhlangano lowo, omunye wamalunga amele ukuncintisa edale lePhalamende, uNkosikazi Dorothy Molly Ndlovu, ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Bengibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unyoka izinto esithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye baseseminyameni especially entweni zama-posters. Amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lePhalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.